kuvunyelenwe-ke ukuthi kubunjwe-ke amakomiti amane, amakomiti lawo yiyo asezahamba ayelungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho-ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe, ngoba okwakhathesi bekungala msebenzi owenziwayo, bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba, sizwa kuthiwa uphumile kulo mhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma. Kungaba kubelo kungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulo mhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke ngulo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khonokho wasesitheni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba yikho kwenzakeleyo.
Amakomiti la eliwabumbileyo kuyini azakukhangela kahle kahle, njalo likhangelela ukubana aphenduke nini lihlangane, njalo likhangela ukubana aseqhube njani umsebenzi?
Ikomiti yakuqala eqakatheke kakhulu kumakomiti yawona lawo mane yikomiti ekhangela-ke i-framework naziyindlela yesiNdebele ekhangela-ke ukuthi kuzasetshenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathelene lokuthi ukukhulumisana lokhu kuzakuma njani. Esokusiba-ke nesibindi-ke ekhangela ukuthi khona i-agenda ngithi-ke izinto eziyabe zikhulunywa khonapho yiziphi. Kwesokusiba lesithathu-ke ekhangela ukuthi onguyozaba ngumoderator oyabe eqhuba umsebenzi ngoba kuyabe kulamapata ayehlukene uzaba ngubani. Then kwesokusiba lesithathu implementation and evaluation etho ukuthi-ke ukusetshenzwa lokho kuyabe kufanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvunyelweleyo ngendlela okufanele ukusenzakale ngayo. Yiwo amakomiti-ke amane lawa aqakathekileyo abunjiwe namhlanje.